Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela umsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 4 Nhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare esezilenyanga eziyisithupha zingaholi sezize zaqala ukuthola iholo lazo.
Emakhampani akusela, akusela muntu obhadala irent, sekufuze isinike igrant. Bacinga ukusinika ngo-1996 up to this day, abazange bake bayenze lokhu.
Gambe kungaba lomanyano wamabandla agoqela LMDCT eleZimbabwe People First, umkhokheli kungaba ngubani? Kwezemidlalo, kozalwa nkomoni emdlalweni wenguqu wenkezo ye-Africa Cup of Nations phakathi kwama-Warriors leMalawi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare sezilenyanga eziyisithupha zingaholanga sezize zaqala ukuthola iholo. Kodwa kayisizo zonke esezithole iholo njalo kaziphiwanga imali yazo yonke. Wayengusibalukhulu waleli dolobho umnumzana Dendai Mahachi wayengomunye wabosibalukhulu bamadolobho ezwekazi le-Afrika abathola imali eningi kakhulu eyizinkulungwane ezilitshumi lantathu i-13,000 ngenyanga ngomnyaka ka-2009. Kodwa usaphethe isikhundla zikameya waleli dolobho umnumzana Peter Moyo utshele Studio 7 ukuthi udubo lokusilela kwemali lwaqala kudala kakhulu.
Into eyenzakalayo abantu kufuze bazwisise, especially izisebenzi ze-City of Harare. Sesiya kuma-election laphayana ngo-2018, umsebenzi local government wakubona kufanele ukuthi khona ayesule izikwerede ebantwini namakhampani abo bona. Basebezikhiphele izikwerede leziyana, basithi i-City of Harare inezikwerede. Abazange bakhiphe kwede lezo i-City of Harare yayilazo ebantwini. Ifuni laku-government izimura iyabuya iyaganisha i-akhawunti ye-City of Harare. Yinto yakuqala abantu bafuze bayizwisise yona lezo ukuthi i-City of Harare yakhiwa iku-red, ayiso City of Harare yonke. Ama-local authorities wonke ezimbabwe abanye basasesipisebenzi yamasitezi ukuthi izikwelede lezo ziphele. So izisebenzi kufuze bazwisise khonoko. Okwesibili, amakhampani avalile ezimbabwe akula khampani, akula parastatal, akulani. Abantu labo yibo ababhadala rezo ukuthi khona sibhadale abantu iholo yabo. Amanzi ayefuna ukuthi khona alungiswe. Amakhampani akusela, akusela muntu obhadala irent. Kuyakufuze isinike igrant. Bacinga ukusinika ngo-1996 up to this day, abazange bake bayenze lokhu. Siyazizamela thina ngokwethu njengoba nibona ngathi siyadvertise ukuthi khona abantu kade beliselwa amana singenamasenzi aye amachechi okwakha ayanibi amakhushawo babuye bazothenga. Sesizamile ngabe sesibhadele abantu abatisi. Siyazama ukuthi khona siyenze khonokho. Kodwa ama-trade union ngabe politics sebenza i-politics ethi zexpense yabantu abazindlala bengakwazi ukuthi khona udubo lwavela ngabo.
Pho manje njengoba usithi bakhona ababhadelweyo, abanye bayabhadalwa nini? Njalo nxa bebhadalwa babhadalwa enyanga zonke lezi kumbe ingxenye?
Asisoze sikwanise ukuthi khona siyabhadala imali yonke siyadinga. Imali enjenga-20 million singayithola-ke yona leyo siyababhadala 2 months sifanele sekuma-4 months. Sibili nama-grade sazathiwa ku-grade 9 from grade 16 to grade 9 njengoba abantu bekwazi ukuthi umkhulu sibili yena ozibambileyo u-town class ku-grade 1. So sesibhadalele sazathiwa ku-grade 9. So ngeziyezayo inethemba elokuthi siyabe seqedile inyanga umuntu wonke genele kwenye futhi sibeda khonapho sesingene khonapho kaye 2 months. Siyazizamela thina ngezethu indlela ezokubona kodwa futhi singabhadala njani abantu.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo osaphethe isikhundla zikameya wedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Amabandla ambalwa asayine isivumelwano sokusebenzelana kukhetho oluzayo olomnyaka ka-2018 kuyona le iviki esanda kwedlula. Kodwa amabandla abalisa le People's Democratic Party elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti, ele MDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, lele Zimbabwe People First elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru kawangenanga kumanyano lo. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe People First umnumzana Rugare Gumbo, saqala ngokumbuza ukuthi ukumanyana kwamabandla ezombusazwe lokhu ukubona njani.
Hayi, into enhle kakhulu, thina sibona njengani i-coalition i-right. Ngoba ukuthi manxa sifuna ukuthi siphumelele, simele sibambane njengama-opposition parties ukuthi khona silwe lo mdala lo le mhlangano wakhe. Lokho siyawukhangela kakhulu ukuthi into eqadakileyo yona leyo.
Kodwa kwakathesi sikhuluma selike la khuluma labanye yini, kumbe kule sikhathi elikhangelele ukuthi lizahlala labanye likhulumisana?
Iye, kule sikhathi ezabuyayo sizahlala phansi sivumelane ukuthi izinto esizifunayo uma kulawa amanye amabandla yilokhu lalokhu lalokhu lalokho. Hayi, kodwa ukuyenza ukuthi babambane into enhle. Thina sizabuya lathi sikonsolidate indawo yona leyo, kodwa you know, right.
Sesike sezwa abanye besithi nxa kuyukuthi kungaba lokubambana, oyamela khokhele ngumnumzana Tsvangirai, lina indaba yokukhokhela le liyithatha njani?
Azisoze zikhulume into lezi singakafiki esikhathini esokuyenza sona lezi zinto. Manxa isikhathi sesifile sizabuzana ukuthi omele asikhokhele ngubani la, andiyabona. So azisoze zi-prejudge ukuthi ozaba khona nguTsvangirai, ozaba khona nguMamduru, ozaba khona. Kodwa thina nje njengebandla lezi-First siyabe sifisa ukuthi upresident wethu olidayo.
Kanti lona ilanga ele-Congress elokukhetha inkokheli selibekiwe yini phansi?
Hayi, kasebenzi phansi ngenxa yokuthi sake silungise salobisa siyaliphela njengensuku zonke ukuthi banxawe le program siyaliphela. So kade sasikayenzi lokho sibuzada sithinga ukuthi into zikazihambisa njani.
Hello ke ngumnumzana Rugare Gumbo, isikhulumeli sebandla leZimbabwe People First, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana nelami usithandekile Mhlanga. Namuhla sihlaziya udaba lwempahla zokusebenzisa nxa owesifazana esesikhathini ama-sanitary pads wona angatholwa lula ngabaswelayo. Sixoxa nonkosazana Lindile Ndebele, umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control, unhlanganiso ebona ngokuhlanzeka ANSV, i-Water Sanitation and Hygiene, WASH. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo. Umkhankaso wethu usuhambe kabanzi, ususabalele sibili ilizwe lonke. Esikubona emaphandleni ukuthi sadinga imbali yokuya esikhathini, kwatholakala ukuthi amantombazana ayahlupheka sebenxa sokuyisikhathi basebenzisa noba yiphi idinga, basebenzise noba yisithi isikhiphe esisekhaya. Kodwa sasesifika lo hlelo lokuthi uyazithungela usebenzisa ilembu lelela abantwana okuthiwa yifilisi ngoba libuthakathaka ingesitha kamama iyenza ihlale i-right. Sithi nxa ke sithunga sikwenze kube lokuthi kuyevamba emikheni kankazana kube njengayena leyana esilithingayo. Kube sokuthi nxa sithunga futhi khona phana singafaka kube kuthathu amalembu efilisi, siyafaka lelembu lela abantu abaningi balibiza lesithi yizambi. Amalembu lawa awungani ngawuthandila ile silifaka ngaphansi esesiqina ngokufakela esithi iwaterproof material besithi ilembu elenza kungachiphini ngibona imidubo esasesilubondeke ukuthi ezikolo abantwana okubalovisayo bayangcolisa izigqoko zabo zesikolo so kungafakwa ke lokhuyana okusaplastic hhayi umuntu utshona nje ezicele funda kodwa into eqakathekileyo sasesinanzelela futhi okunye ukuthi kumele bafundise ngoba awutholi usequ lokhu ufake okukodwa ukuthi abe kwathi isikhathi sami sokuyatshintsha yileli ngingatshintsha kumele ngenze so nakungokulahlwayo ngulahla laphana ke lokhu okulahlwayo sasesikhankasa ngokuthi kufakwe omachisa ngesilungu kuthiwa ngama-incinerator ukuthi kuzabe kutshiswa balamabhini ema-toilet abo bebe befaka ntambama-ke sokutshayisiwe besokutshiswa ezinye izikolo sezidinga abantu ezibabhadalayo babatshiselayo okunye njalo sananzela ukuthi imvuyane ngabanye yokutshisa khonoku kuphela izaba beyenzela into engaleleyo benza ukuthi kungani kuyenyangeni into emangalisayo sasesithi yonke idoti kumbe liphephe liphume eklasini akuye kutshiswa khonaphana kwenza kube lula ukuthi kubhebhe kuthi-ke laba bayawasha sasesithi ngokuyikhwamana lakho kule waterproof material ukuthi angachukachuka kancane afake isikhwameni sakhe uyakuyahlambulula ngiphaya kungazange kube kuphuma omnuko eklasini kumbe kube njani okunye njalo esakunanzelayo ukuthi abantwana babesilwa ngabiye isikolo kungabi khona ongabancedisa ngasebehlelwe yikhona ukukuzingcolisa sasesikhankasa-ke ematitsheni safaka la besidinga ama-school metron ukuthi umntwana lo mntwana sekwathi nxa kunje okugcinayo kuthengwe i-school development committee kuhlala kutitshala uzibane ungambamba ngithi isikolo ngithatha khona phana lasefunda ukunanzela abantu abangani bayaswela ukuthi hayi-ke labo kwezinyeikozo akufika ukuthi sebephiwa-ke nyanga zonke bangathiwo athungiweyo athunge iklabhu yamankazana kumbe baphiwe lawo athengwe i-SDC
lapho okutshiswayo kutshiswa ngomlilo yini njalo akuphambanisi ezempilakahle
hhayi abasidingela enye inkampani okuthiwa yi-Fieldcraft etholakala ejidungeni eyabuyayo lapha yasale-SNV labezempilo abezempilo baze bavuna ukuthi yele iye ngasebenza ezikolo elo mphongolo nje okumele ikhangele ngapho umoya ngawuvela so lithiswe ngalindlela okumele otshisayo abe gqoke lokhu ungafaka amaphepha lawana wesikolo iwasencedisa nje sokuzithela lezizilo ezigqoke emakilasini nokunye lokunye hayi kuyazithela nje qhu kube lo mlotha nje oziphumelayo phansi nje kungathinti indaba zalo
ukuzambuzi-ke
sasithini uma singafundisa isikolo siphinde sithene labobhilida ababesakha ithoyilethi elebizo ithoyilethi okuthiwa ingumngane wenkazana ngoba amankazana hhayi sithi bona nxa bephuma etoilethi kwesinye isikhathi nxa betshintsha lokhu abakutshintshayo bayabamba bafisa ukugiza so leyo toilethi ile tanka phakathi usageza izandla zakhe phakathi aqede yonke into yakhe phakathi ukuthi ephuma nje engaseko kube sokusiba-ke nezigubhugiya lezi ezomuntu wonke nje ozabe geza phandle njalo sawenza aba bantu ngoba babesithi bona kabayehluleka ukuthibilika phakathi ngoba ukuthi kuyenze futhi angani athandwa ngamankazana saze sayafaka nezibuko nje ukuthi engcene akhangele ukuthi kambe yirayithi yini ngoba kwesinye isikhathi labantu abasebenzisa uthinda babesi uthinda lungakunamathela abafana abahle beyibona so uyathibilikathibilika azikhangele konti hhayi uthinda lunginamathelanga irayithi azobeingayifunda nje lapha
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Lindile Ndebele umqoqi wogatsha lwe-Girls in Control kwinhlanganiso ebona ngokuhlanzeka e-SNV iWASH. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo lapho esizakhangela khona indlela induna zomdabu lazo esezingenele kulolu daba ukuthi zincedise amantombazana ukuthola lolu sizo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga ke sithandekile Mhlanga ubelelanga lehle. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqu elimela isizwe lama-Warriors lizadibana lele Malawi kusasa emdlalweni wenkezo we-Nations Cup enkundleni ye-National Sports Stadium. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Bakhumbula ukubana badlala lo mdlalo leqembu leMalawi. IMalawi yiwo-ke ama-Warriors aqalise lawo sakhumbula ukubana kube lohambo lungathi lukelwa abanzima lapho abaze bayafika khona eMalawi behamba nebhasi kulokubana baphaphe kodwa siyananzelela ukubana bafika banqoka khona ke ne-2-1. So abantu abaningi bakhangele ukubana maselelapha ekhaya bazayenza kakuhle ukubana benqobe. Ngiyazi abaningi bakhangele ukubana edlale kakuhle ama-Warriors njalo iqembu elinjengegini lehluleke ukubana linqobe undeni li-draw leSwaziland khona le eSwazini. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukubana ama-Warriors ezidlale lo mdlalo wabo engelandaba nokwenzakala kwezinye indawo. Ngakho-ke sikhangele ukubana ama-Warriors anqobe wona lo umdlalo abazawuthi bawudlale bemalawe ukuze belungise amathuba abo abe mahle ukubana beye khona e-AFCON.
Bhula Sangoma, ubona ungani kuyaphuma njani?
Ngokubona kwami uzakhumbula ukubana phambilini sike sakhuluma sathi izanqoba iZimbabwe 4-0 khona e-National Sports Stadium lakanye yakwenza lokhu. Lakhathesi sikhangele ukubana mhlawumbe ingakwenza linqobe nge-3-0.
Hello ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo bexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Yeah. Yes, we know the thing with some of the DJ them in around the time to talk, you know. Yeah, them love the criticism, man. What a kind of criticism, you know? But we're getting up on them one another, boy. MVE's a barber that, you know, unless you unite, is it? Boy. You see, in this talk about this and talk about that, talk about past day and go fast. What a thing them crown me king. What a thing tiger talking. What a thing them crown me king. Why? Sit down from the rhythm like a lizard rat lip. Sit down from the rhythm like mattress pan spring. Sit down from the top, you're out of time. It's chilling in me ear like a good Vaseline. What a thing tiger talking.
Ke lapho uTiger esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ingoma ethi wayona What a Thing Tiger Talking. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela izisebenzi zikamanisipala wedolobho leHarare esezilenyanga eziyisithupha zingaholi sezize zaqala ukuthola iholo lazo. Kambe kungaba lo manyano wamabandla agoqela leMDCT lele Zimbabwe People First, umkhokheli kungaba ngubani? Selugqiba ke lapha uhlelo lothula namhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilan.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.